o e indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7, namhla ngolwesine mhlaka 3 kuMfumfu 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu namhlanje. Amasela ahlome aphelela ahluthuna izigidi ezine zamadola emelika, $4 million ebhanga le-Ecobank.
Ngiyalima silinyawuthi amabele from my history, manxangithi ngikhulu nomkami mina wabhubha 2009.
Abafelokazi basebenza lohlangothi lwemelika olwe-USAID ekuthuthukiseni imuli zabo. Abantu abaningi bathi bakhathele ngemali engaqedakaliyo eZimbabwe okuthiwa idala ukuyanga elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasela ahlome aphelela ahluthunela abagcina umthetho abe-safeguard security. Bahluthunele abe-safeguard security namhla izigidi ezine zamadola emelika, $4 million ebhanga le-Ecobank koBulawayo. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyati uthi kukhanya engani kulabantu abasebenza ebhanga leli labanye abazi okunengi ngodaba lolu. UCommissioner Nyati uthe sebehlolisisa udaba lolu, kasenelisanga ukuxoxa neziphathamandla zebhanga leli ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Abafelokazi eWange basekelwa lohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngezentuthuko kaZulu ole-United States Agency for International Development lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekuqhubeni inhlelo ezigoqela ukulima, ukugebha imithi lokunye ukwenzela ukuziphilisa. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Bebegcwele ngempela viki yabalimi abagoqela abafelwakazi bezobukisa ezokulima eChinotimba Stadium eVictoria Falls, bekugekela mathendele kukhala nkukhu kule mvundla efuywayo sibise ngulube kanye lezilimo zesintu. Le yimisebenzi eyenziwa ngomama ekakhulu abafelwakazi bemaphandleni. Omunye walaba ngonkosikazi Sicilia Chingenge weJambesi othi waqala ukulima okuzwayo ngemva kokubhubha komkakhe ngomnyaka ka-1993 owamchiya labantwana abalichumi.
Wayemncane, wayele 6 months, esamunya vele wayengakakhasi lokukhasa. So lo mdala wakhona wayekuform 3, omunye wakhona wayekuform 2. But ngase ngagqiba enhlelweni zokulima zonezi, ngasondela kakhulu kuba-agritech kabalimisi, ngibuzisisa ukuthi ekulimeni ngenza njani ukuze kungani ukulima kwami kuyaphakama. Hhayi, bamfundisa sivili lakathi esivela ngiyanishiyani lapho.
Sixoxe njalo lomunye umfelwakazi unkosikazi Constance Litheta wesiqintini sePhongola eLukhosi.
Ngiyalima silinyawuthi amabele from my history, manxangithi ngikhulu nomkami mina wabhubha 2009. Ngokulima lokhu I-managed ukuthi ngifundise abantu abami baqede isikolo zabo, bayenza amakhosi abayenzayo, bonke bayasebenza ngokulima for 15 years. And mina ukulima ngiyakuthakazelela ngokuthi and lakumashows akulashowe engihambayo ngingawinawo. Last year wake was overrolling.
Omama laba bathi kuziqinti yabakizo bathola njalo ulwazi olujulileyo kunhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iWorld Vision eyabakhela izivande, iCaritas isemba izikotsho kanye lohlangothi lukahulumende weMelika olwe-US Agency for International Development olubafundisa okuningi phansi kohlelo lwemalima loko.
Ekhaya besifuna ukuvuna, sifuna ukuphuza. Basebesitshela ukuthi i-CD eyodwa nje iqakathekile. So manxa livuna limele liyendlale amaseyile, bazosifundisa about ama-hurdles. Silima inhlanyelo okuthiwa i-velvet bean, which is lap-lap, abanye bayazi i-lap-lap eyokugcina lokhuzeni isifuyo sethu, especially ngesikhathi esise-drought.
Unkosikazi Rosemary Muleya wesiqintini seChilanga esigabeni senduna onekatambe yena uthi uyingcitshi kwezokuxoza lokugebha izihlahla eziphathelane labesifazane.
Inyama yethu iyaphangisa ukukhula njengabomama. But singalimithi yethu njengabokawuthenta, ontolwane, inyama yethu iyabuyela futhi endaweni. Intwana lwe-7 years okwansokibhithile. Nxa yokuthi sasela lokhuyana ukudla okwakufanele ukuthi kudliwe ngesintu esiqinileyo eselaphayo umzimba womuntu.
Uthengisa lezithelo zeganga ezigoqela umkhomo, enza ngawo amanamunede, amafutha ecotshwa ukwenza ijwabu libe ncwaba lokulapha nje okunye.
Umuntu angatsha izilonda, ungangena emachokochokeni lapho kuthiselwa khona ukuthi ungabi le-rash, yibhabha leyo. Umsebenzi wayo kube lekhofu futhi yangkhona encedisayo kabili layo futhi ukuyinatha etiyeni iyayethisa i-BP ithukela iyayengezelela futhi i-energiza vitamin A and C.
Loba kukuhle abakwenzayo, omama laba bakhala ngokungani kwezulu lokusweleka kwamanzi ezikotshweni, bathi ukuze bathelele benza ukuwahambela njalo lezifuyo ziyacuba. Uhulumende uthi yezi lesikhudumezi somkhathi ese-El Nino sabangela ukuba izulu lingani ngesikhathi sokulima. Omama laba bathi impilo zabo zingaguquka nxa kungenzeka line lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls ngeNokuthaba Dlamini.
Abantu abanengi bancoma amapolisa akobulawayo lenhlanganiso zamabandla enkolo ezehlukeneyo asebelobelane isivumelwano zokusebenza ndawonye ukwenzela ukulwisana lobugelekeqe lokunye. Benza lokhu ngesikhathi idolobho leli lisanda kufakelwa amakamera okubamba abephula imithetho. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ohloniphekayo benxusi yokulumbuthano okulobelana isivumelwano lesi kanye lokuthola uncedo lwamakhamera, umphathi wedolobho lakobulawayo uNkosazi Judy Ncube ubonge kakhulu ukumanyana kwabantu bakuleli dolobho.
Siyabonga kakhulu kubuthungameli be-veterinary, kubuthungameli be-business community abaphatheka ekutheni bethinyeze udlame olungabe luphakathi kwakobulawayo.
Amabandla enkolo amaningi angena kusivumelane lesi. Umfundisi Mpande nazo zikhanye oweZimbabwe Council of Churches uchaza ukuthi kungani sebesebenza namapholisa akobulawayo.
Njengama-churches ethi asincedisa lamapholisa sibone indlela zonke zokuthi lolu hlupho solukhona la ukuthi kanti indaba yangkhona ingani. Amasela asezindlini zabantu and ayaziwa.
Umfundisi Michael Dube weLutheran Church uthi amabandla ezenkolo alomlando wokuncedisa amapholisa ekulwisaneni nabephula imithetho eZimbabwe.
Siyancedisa ukubana thina sitshele abantu engqondweni batshintshe ibehavior, bazi uNkulunkulu, sibathole ngoba uma sibatshaya ngelizwi kufana nokuthi sibahlaba ijekiseni yokuthi engqondweni zenu kube right, batshiyane lobubi nobugebenga.
Kusenjalo kobulawayo sokulamakhamera okubamba abadala amacala i-CCTV ekhangela kwenzakala emgwaqweni nakobulawayo. Ozibiza ngegama elithi Madabudabu uthi ulisela njalo sokuzamzimela ekuphandeni kwakhe.
Mina ngizwani le nto yamakhamera leyasefakwe estradini sakobulawayo. Thina vele abasiphila ngokutshontsha siphandele izimuli, asikho ukuthi sibulale abantu kumbe uhamba njani. Sijolala abantu abantu vele lapha, so uba exposed ngamakhamera lawa isizinto esizifunayo phandle la. Ngoba into le yamakhamera le iyabe isisithengisa, asisela privacy kahle kahle.
Umsekeli kameya wobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu uthi umasipala wamukela okwenziwa ngamapholisa abezenkolo ezijeneyo labanye abafisa ukuba kungabi lobugelekeqe edolobheni leli.
Sakuthokoza kakhulu ukubambana kwezakhamizi ababusiness lama-churches besebenzelana lamapholisa ukuthi kunqabele ubugebenga edolobheni ngokuthi kufaka amakhamera edolobho lonke. Kuyinto enhle kakhulu, siyayithokozele ubugebenga kuzawenzakala ukuthi kubanjwe abazama ukubona edolobheni. Thina sithabele ukuthi asefakiwe amakhamera azabamba izigebenga, ukutshontshwa kwezimoteni zokuubugebenga nje kwenzakala edolobheni.
Isikhulumeni samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthi amapholisa aziqhenya ngosomabhizinisi bakobulawayo abe-business against crime abayibo ababhadale bafakisa amakhamera lawa awe-CCTV.
Kubonga i-business committee kobulawayo, i-local authority lamapholisa ukuthi abakwenzileyo. It's something which have not seen our country where we now have a smart policy concept lapho kobulawayo. So sicela uzulu ukuthi a corporate lama police njalo ngabe ukuthi le mbibaba layo basitshele lapha isibone kobulawayo siyakufuna njalo manje ama cities
idolobho lakobulawayo ngelokuqala usebenzisa ama camera CCTV eZimbabwe kanye lokusebenza lamabandla ezenkolo ekulisaneni labephula imithetho ngezo chizo sibona we studio 7 ikobulawayo.
Ziyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osanda kukhethwa ukuba ngunobhala jikelele womanyano we-NATO uthi kuningi okumele kunikwe ele Ukraine elilwisana kabuhlungu lele Russia. Umnumzana Mark Roach owethekelela kwele Ukraine uthi ilizwe leli lidinga uncedo lwezikhali lokunye ngesiphangiphangi. Ele Israel lithi abantu abasemadolobheni angamashumi amabili ezansi yakwele Lebanon kumele besuke ngoba lilwisana kabuhlungu labo abeyisibola. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Weziphathelene leMelika, abatshutshisi beMelika izolo bethule imininingwane emitha phezu kwamacala awetheswa owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump owawukuzama ukwalela esimbusweni lokuphehla udlame abanqotshwa khona ngumongameli Joe Biden. Lanxa umthethwandaba weSupreme Court wanquma ukuthi kulamacala umongameli weMelika angeke awetheswa nxa ewadala esehofisini, abatshutshisi bathi uTrump kumele athonisiswe ngoba amacala la wawadala esenza kwekhanda lakhe athi uhambelana lomsebenzi wakhe. Ukwethulwa kwemininingwane le kucunule uTrump yena othi abatshutshisi bazama ukungcolisa igama lakhe phambilini kokhetho lukamongameli ozaqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo lapho azanqikelana khona lo nkosikazi Kamala Harris omela ibandla lamademocrats. UTrump yena umela ibandla lama-Republicans. Ukuhlaziya lolu daba uNtukameni Komo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe elandela okwenzakala eMelika umnumzana efihlela Ncube.
Ukukhishwa kombiko lo kuzakwehlukanisa imbono yabantu beMelika phakathi. Abahamba loTrump bazathi injongo yokuthi kudilizwe ukusekelwa kwakhe, kudilizwe ivota kade engalithola ngoNovemba. Laba abanye bazathi bona umthetho yiwo osebenzayo kakulandile politiki. Ngakho-ke kangiboni ukuthi bazavumelana abantu beMelika ukuthi bekuqondile yini ukuthi kwethule le mbiko ngalesi sikhathi. Abama-Democrats ngale bazathi hayi kuqondile, ama-Republicans athi kakuqondanga. Lokho kuzakuma kunjalo kuze kuyefika ukhetho luze lwedlule ukhetho. Kuzaba yinto ezahlala ihlupha eMelika kusiya phambili. Abanye bekholela ukuthi kwakungafani langa kwenziwe, abanye bekholela ukuthi kwakufanele kwenziwe. Kodwa njalo kuzaba nomthelela othile kwezokhetho ongangabi mkhulu kusiya ngokuthi abantu bakhona bakuma-Republican kumbe bakuma-Democrats. Bakhona abavele sebehamba loTrump ongelalutho olungabatshintshisa, kube khona abanye akade besakhangela izinto ezithile okungenzeka ukuthi bagcine bengamvotelanga.
Kusiya ngokuthi ngubani onqobileyo kukhetho Ncube, ubona amacala la ephathwa njani kusiya phambili?
Ngibona sengathi nxa kungawina uHarris amacala kaTrump aza kuya phambili, uyabezatshutshiswa athonisiswe kuze kufike ekugcineni. Kodwa nxa engalunqoba uTrump ukhetho ngoNovemba uza kwenza ukuthi nxa esengenile esihlalweni ngoJanuwari kumnyaka ozayo akhulume le-Department of Justice ukuthi ilahle lamacala ukuze esulwe angatshutshiswa. Yikho lokho kuza kwenzeka. Amathuba ke malutshwane ukuthi uTrump angatshutshiswa uma esengu-president, kodwa phezulu uma kuwukuthi kuyabe kuwine uHarris.
Ukhona ungathi kuyacaca yini ukuthi ngubani ozanqoba kulolu khetho?
akukacaci kahle ukuthi ngubani ongaphumelela okhethweni kanti ke njalo isikhathi esisaseleyo esedlula inyanga nje kancane sisesidwe kakhulu ukuthi abantu bangafika esibangeni sokuthi bathi bona hayi ukhetho seluwinwa ngusibani bani ubani usenqotshiwe ngokuba zinenge izinto ezingenzeka ngalesi sikhathi esiseleyo ezingenza ukuthi obe ngemuva abe phambili obe phambili abe emuva zinenge izinto ezingaguqula imbono yabantu bayagcine sebesuka kulowo besiya kulwana ngakho ke siseza bona kusiya phambili ukuthi kusengama ngayiphi indlela okwamanje kaukacaca ukuthi ngubani kusavuma ukuthi noma nguphi phakathi kwabantu unqobe ukhetho
umnumzana evikela Ncube yingcwethi ecubungula zombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwemelika bexuxa ecingweni lobutukameli Nkomo westudio 7 ekobulawayo bakhala abantu abaningi ngokuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold libhanga elikhulu lelizwe eliReserve Bank of Zimbabwe bathi izigi sifana lemali yohlobo lwebhondi lezinye izimali ezethulwa libhanga leli ngesikhathi kusabusa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe ziyakhala lezisebenzi ezithi ikholo lazo lihle laphelela ebhanga ngenxa yokuwa kwesisindo seziki ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe kanye nomnumzana Kutamsanka okunhlanganiso edlelana lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe umlalazi usungula lingxoxo
abantu beZimbabwe ngesikhathi lesi baphakathi kwelitshe lembokodo izinto kade zaba nzima kusukela kubo bond labo various check lamanye amabizwe esingasawazi uhulumende zama ukuthi akhiphe i-economy afloat kodwa bebelapha imkhuhlane ongayisiwo whether uyadivalwa kumbeni uyaletha enye i-currency or kumbe uyakhipha ama-zero kwakusenziwa ngugono konke lokhu asiyo remedy sile nkinga ye-leadership ukuthi ilizwe lethu alilabukhokheli kugcina ku-affecta ke izisebenzi ku-affecta nje wonke umuntu izisebenzi lezi esezisele ezilutshwane ziba affected kakhulu ngoba zithembele kuleyo mali kuphela ekazihlanganisa zilamadili eziwenzayo
ye siyakuzwa kakhulu umlalazi msaka ngena khona bonga amaphishani ba
sijile sonke ubaba uMthuli Ncube uphindile njalo izolo after i-parliament ukuthi egcizelele ukubana izisebenzi zikahulumende zizaphiwa enye imali ziyengezelwe phezule ababeyiphiwe ukwenzela ukuthi uhulumende ebalungisele indaba leyi eyenzekeleyo e-devaluation ngoba uyakwazi uhulumende wabantu othanda abantu uyakwazi ukuthi izisebenzi zakhe zi-affectiwe kakhulu nge-devaluation watsho nje laye ubaba uMthuli Ncube ukubana ulethemba lokubana as government njengoba sebethethe i-lead yokwenza lokhu balesifiso sokubana i-private sector nayo ngabe iyalandela ikushene ama-employees so okwakhathesi ngibona kulungile njalo kufanele
ye baba Mlalazi ukhulumile lapha ukuthi inkinga lokhu ubukhokheli kodwa lapho yakhuluma ubaba uMsaka ukuthi hayi uhulumende uyakulungisa konke lokho
yibo ubukhokheli engikutshoyo ukubana siyabuswela buyadingakala ubukhokheli obukhokhela abantu njengabo uMsaka buba convince ukuthi yonke into ilungile thina siyibona ukubana hayi kakulanto ehambayo kukomnyambambile nje yonke into nje imile izigileyi khona kube yinhlanhla kubana ilastile kwaze wafika lesi sikhathi ngoba abanye bethu sasivele sapredicta ubana ngoJuni izatshazwa ngumqando so mhlawumbe sitshazwe isinolesi esike saba khona eSouth Africa kangazi so yiyo inkinga yethu enkulu kakhulu eyokuthi abantu bayamislidwa o abantu sebakhetha kubana bahlabele izingoma bepraise uhulumende ngento ezingekho nje uhulumende esehlulekile economy layo yonke into nje
mhm Msaka mpendle kona baba
lo sizi sibili ngamazwi avela kubaba uMlalazi ubaba uMlalazi okhuluma ngani yena uyi-citizen yaseGoli kumbe uyi-citizen yaseZambia so citizen eZimbabwe yilo usupho esilalo eZimbabwe silabantu abangekho proud ngelizwe labo ngokuqala. Okwesibili, silabantu abafisela ilizwe lethu ukuthi lingenzi kuhle ngaphandle ukuthi bona befisele ilizwe amathamsanqa ilizwe lisebenze kakuhle, bona balifisela okubi. Asingeneni kundaba yena le eyabucurrency eZimbabwe. Okubulala icurrency yeZimbabwe ayisiwo ma-fundamentals awe-economics. Akakhathesi ama-fundamentals awe-economics wonke asefakwa in place kuyasebenzeka. I-manufacturing kuyamanufacture, i-production kuyaproduswa, i-exports sizwile umongameli ethi i-receipt from export increased from 7.something billion to 8 billion this year. Wonke sikufake kuhle. Uhlupho esesilwalo khathesi njengelizwe i-mentality yamaZimbabweni, i-mentality yokubana abafuni ukuthi bebambe kuhle, bebambe ndawonye, beyakhe ilizwe labo. I-devaluation ye-ZIG is as a result of speculation kumaZimbabweni. Umuntu eyavuka engela la ZIG 100 ZIG account kodwa efaka ku-group ukuthi i-rate sengiyifake siku-42. Wonke umuntu seqasa ukulandela khona ukuthi kubhaliwe kuma-group ukuthi siku-42 ku-WhatsApp, sokuthi uthi mina sengifuna u-42. Ilizwe liyakwa njalo na? Ilizwe liyakwa njalo? Sidivaluela izigi zodwa. Kumele sibe le-discipline. Silandele i-market forces which determine i-rate. Ayikho ukuthi silandele ama-politicians afuna ukuthi ilizwe libe nobunzima abantu bedubeke.
Yes, yazi wakhulumzaka. Umphendlo kolombo ngomphitshane uhluvale bamlalaza.
Ngokusolala kwenhlanhla umsaka akakavula amehlo ukuba nabone okwenzakalayo. Bacabanga ukuthi thina maZimbabweans ilizwe lakithi asithani. Umongameli wakho uphosisile ngamafigures akutshela wona yena lawa amabhiliyo. I-largest inflow yemali engena elizweni khathesi yimali esuka kulabo bantu othi kabathandi ilizwe labo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe lo mnumzana Kutambisaka wokunhlanganiso edlelana nebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ubudlelwano phakathi kwamabandla abusayo kuzwekazi le-Afrika buqhubeka buqina esekelana ukuthi aqhubeke esembusweni. Amanye amabandla angamadelolimi ngele ZANU-PF lelibusayo kwele Botswana, iBotswana Democratic Party, kubika uMqondisi Dube.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngendaba zekhaya kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi kungamanga ukuthi umhlangano wangenelwa ngabanye abeZimbabwe kuvike esanda kudlula wangokupha isithupha. Umkhethi uthi abeZimbabwe laba bangena umhlangano wabizwa yofisi yakhe ukuthi bazwisise ngamanyathela okumele bawathathe ukuthi bathole amaphepha okuba izalwane zeBotswana. Iofisi kaMokgethi yiyo ebona ngokupha isithupha lamaphepha okuba izalwane seBotswana, i-citizenship. Umukhethi uthi abeZimbabwe abangena lomhlangano basebelesikhathi behlala eBotswana, ngakho babe khonona ngobunzima bokuthola incwadi ezibavumela ukuhlala kwele Botswana. Uthi lokhu akulani lokhetho lwenyanga ezayo ngoba isikhathi sokubhalisela ukuvota sesadlula. Ele Botswana lizaqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha mhlaka 30 kumfumfu. Kodwa isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo awe-Umbrella for Democratic Change umnumzana Moeti Mohasa ekhuluma le-Studio 7 uthi bayasisola isenzo sikahulumende.
What is about this events where we have
siyakhathazeka ngembiko yokuthi kulabantu abaphiwa izithupha ngohlu langokhetho luka 2019 lakho waphuma imbiko efanayo.
Kodwa oweZimbabwe osebenza kwele Botswana umnumzana Ntokozo Thebe uthi ubona ingani imbiko le ayisiyoqiniso uma ekhangela ukuthi kunzima kangakanani ukuthola isithupha seBotswana.
Amangalo uhlaza sibili, mina sengileminyaka ngihlala kuleli lizwe laseBotswana. To obtain a EID uomangwa lapha eBotswana, it's a process and akulula ukuthi into yakho ungachayisana nayo.
Uthebe uthi njalo abangathola isithupha nguru bangabanjwa ilanga lingakachoni uthi imbiko yokuphiwa kwezithupha kungaba yikuyimisebenzi yamabandla aphikisayo azama ukuninda ebandla elibusayo ngodaka. Ngesikhathi lilungiselela ukhetho eleBotswana lathuma amalunga enhlanganiso yokuqhuba ukhetho e-Independent Electoral Commission ukuthi yecupha ulwazi ngokuqhutshwa kokhetho kuso wabo bohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Lokhu kwasolwa liningi kakhulu kweleBotswana, abanye besithi iZEC ayilambali enhle ukuqhubeni ukhetho olukhululekileyo, abanye njalo basola ubudlelwano phakathi kukamongameli Mokgweetsi Masisi lomunye wakhe kweleZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ucumula ezombusazwe njalo esikela ibandla elibusayo leZANU PF umnzana Thedi Ncube uthi ukwenzakala eBotswana ngosekuvamile kuzwekazi le-Afrika.
Sokulohlupho olutsha kakhulu e-Afrika mayelana lokwenziwa kwama-elections, and uhlupho lolu luvame kakhulu kuma-opposition political parties, and luhlupho lokungavumi impumela yokhetho.
Uncube uthi amabandla aphikisayo kweleBotswana azama ukuthi alahlise uzulu ukhetho olungakafiki ngembiko yokuthi abeZimbabwe baphiwe izithupha.
Siyakubona khonoku sokusenzakala and it's taking its ugly shape even go eBotswana khonapha whereby i-opposition esiqalisa ukukhuluma izinto ezingekhoyo, izinto ezi-baseless, inganekwane zokuthi ukhetho lurigiwe and inganekwane zokuthi kulabantu abazaphiwa ama-ID kungela ngitsho lo yedwa abangamsukumisa bethi lo uphiwe i-ID.
Ukhetho lwenyanga ezayo ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party iPDP lizancintisana kakhulu lebandla eliphikisayo leUDC, eleBotswana Congress Party kanye lebandla elitsha eleBotswana Patriotic Front elikhokhelwa ngowaye ngumongameli umnumzana Ian Khama. Ngempela viki abancintisa bedinga ukuba ngumongameli abagoqela osesihlalweni kwakhathesi uMasisi baza kuyaphanyeka amabizo abo emthathwandaba weHigh Court. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Zonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Abafowethu, ngilibingelela nje egameni elihle ngalokho elisenzela khona ukuthi kusinika nje imuzi ezimnandi ezobusa kwamalanga. Eshi, thina silenkinga abantu, silenkinga enkulu kakhulu. Okungangokuthi kangazi ukuthi sibili ukuthi uNkulunkulu nga usasekhona sibili ezweni lakithi laseZimbabwe. Kangikhona ukuthi nga usekhona, nga usekhona, ngase sikhiphele izandla ngoba sithole nzima ngezandla kulanto ebambekayo ngenxa yezandla. And kathesi abanye bethu siyafa ekuhambeni khonapha emazweni abanye abantu, sibizwa amanye amagama esingawazinga nokubizwa inyamazana, kubizwa thina nje ngenxa yezala. Angempela uNkulunkulu mbona-kekho kwelakithi, alibana ngawukhona ngaso wasikhiphele izandla, kuningi sikhala ngayo. Hhayi, uNkulunkulu thina kasiza.
Sanibonani njani Studio 7, Nightness yaphika Studio 7. Besithe sicelwe lapho, besicela ukuthi le meseji liyidlulisele Inyathi, spokesperson sikami noMutapa, ukuthi sicela sihloniphe kakhulu. Engasideleli njalo engaseyisi ngale ndlela osiseyisa ngakhona. Uma kuyukuthi yena kule mali oyithola under umuntu omutapa edlalela le khonale komuntu omutapa notho ukuthi yenze le zinto ohambe ezikhuluma. Ma esidla imali akayidle leyo mali yedwa lobo mnangaka lobo umuntu omutapa. Umuntu omutapa sonkosi yethu thina asimazi. Ma ukuthi inkosi yasemashoneni kahambe ikhulumela khona emashoneni nothi le nto ohambe iyenze. Siyacela Studio 7 sicela ukuthi esihloniphe kakhulu ngoba lathi siyamhlonipha
Studio 7. Salibonani lonke kuzindawo ngezindawo, hayi thina siphilile. Mina nginesikhalo kakhulu kubaphathi esigabeni saselupani elusuluwadi endaweni yaseNgcono Village Churudungu lasemabhonobono. Indawo lezi zindawo ezingela network, akula network, sithwele nzima abazali ukuthi sikhulume labo emakhaya. Thina njengathi sisemazweni sokunzima ukuthi sikhulume labazali. Besicela ukuthi uhulumende eke ngenele kuliyana ndawo, noma ngithi ama MPs ake sebenzele kuliyana ndawo, kukhanye bakithi into abayivotelwayo ngoba kithi kumnyama isigaba sakithi sisalele kakhulu. Ungakhangela lezikolweni, ezikolweni phumelela secondary ngcono
primary school mabhempenene primary school lezinye omgijima izikole eziningi kunzima zisalele kakhulu ezifundweni njalo esifundweni sesindebele kakhulu ziyasilela ngoba lababalisi kufundisa amashona umuntu wesishoneni angeke khona ukufundisa umntwana isindebele so abantwana basalela kakhulu ezifundweni la ngama network akula ma network ukuthi umbe mhlawumbe singancedisana labo ezifundweni
yelabo ke ngabalaleli bestudio 7 besethulela imbono yabo hayike isikhathi savumi olubalisayo nenjabulo ngumthembo usithembayo lingakhohlwa i-live dog yalandela.